inkulumo baba sesivela lapho kwenzakele phakathi kukamgabelo mokhe nisangirayi lo mtambala okwagcina kuphutshile ukuthi abamabandla aphikisayo baginywa njengezapho sebeginyile baphelelwa ngumlomo baphelelwa langamandla phakathi izami yathola ithuba lokuphefumula lokuthi ikhukhumale ikhule ibe yilokho esiyikho khona ngakho babe beyizula abezimbabwe nxa bengabuyela bephinda into ebangeni sesifitheleni abasaziyo lokuthi sifetha kanjani inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshwe indlela okuphethwe ngayo ilizwe zimbabwe abakwamanye amazwe beza lokho okuthiwa ngama-mass protest hayi lokho esesikubone lokwenziwa ezimbabwe ukuthi bathi bengaprotest bethi siyathatha amalanga amabili siyathatha amalanga amathathu kwenziwe ngendlela yokuthi abantu abahlala ezindlini zabo kungabi lo muntu ongena emgwaqweni kungabi lo muntu emsebenzini lo phethe intambo aze ehle ehlalweni athi akukhulunyweni kusetshenzweni ngaleyo ndlela mina ngibona ingani kungasetshenzwa
kodwa ukutshengisela kuyingozi kakhulu eZimbabwe ngoba silubonile ucuku lwamasosha lamapolisa ngozibandlela nyakenye bangenile esitaladeni abantu kodwa badutyulwa babulawa abanye ababesihlalele ezindlini zabo bangenelwa kulezo zindlu batshaywa kabuhlungu
inkinga baba iphutha elenziwa ngabaphikisayo yithi benza imbuthano bethu abantu kabaye ezitaladeni besazi ukuthi obhinya laba baphethe umbuso baphethe izintambo ngesandla sokunxele baphethe izikhali ngesandla sokudla abakwamanye amazwe anjalo ababakwenzeka ukuthi bahlala phansi ezindlini bangahlala phansi ezindlini bonke inani lamabutho lenani lamapolisa lenani labacuphi alikho elokuthi wonke umuntu osendlini yakhe angangenelwa ayehlukunyezwa akuzake kwenzakale khonokho kodwa-ke okwenza bakwenze lokho ukuthi abantu baphume bethi bayakwenzile ubuthani lokhuyana yikunikeza obhinya labo ithuba lokuthi babonakalise uchuku labo besabisa abantu babulala abantu njalo abantu befine bebuyele emisebenzini
kulo tshintsho na obona lulethwa zinkulumo ezikhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lamabandla amancane phansi ikomanyano wePollard
hayi liyana ngokubona kwamba mangicubungula mhlaziya yingungwane nje yabantu abalutshwane abaphethwe liphango abasondela esihlalweni sikamongameli ukuthi badobhe imvuthu esizokhithika maye sihle isinkwa sakhe ngoba akubali inani lamavoti abawatholileyo laba bakupholadi ukhangele la mandla abalawo njengenkokheli akulalutho laye uba kumnakagwa uyabasebenzisa abanikeza lezo mvuthu uthi abonise umhlaba uthi mhlawumbe ule ngxoxo labaphikisayo ngamandlwane lawana abantu bezimbabwe okungamelanga bawathathe ngokuzotha kuyadlalwa laphana.